usizo sibili America ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze tabu standards ufana legundwane liluma livuthela lenza ingane ngalifuna igazi ngodwa lena lifuna ukulimaza usizo ingahambisa sibili uBiden ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengaboni ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi yikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umnawakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi then bengavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa but esabantu kwabasela lizwe so abantu kwababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha sheikh kwenze
so lolu usizo lwe-America hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America kuthi abantu becabanga ukuthi hayi i-America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu be-America inganika ukudla lokhu abantu kabasaboni ububi bayo.